Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezana uPF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokho belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu.
Senza izifiso zabantu. Yonke into eyenzakala elokhuzeni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila.
Ngokweziphathelane labatsha sixoxa lembongi njalo engumlobi uMnumzana Ntando Dumani.
Ukuthi makunguluteswa ngesiNdebele izaga lolu lugwalo ke olumunethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa ngezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo amazwi awo ahlakaniphileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wemgoza edalela eParliamente uMnumzana Obed Mpofu ongumphathintambo obona ngemota zokuhambisa kanye lokuthuthukisa amankampani kahulumende awama-parastatals uthi akusensuku zajwala ibandla lakhe elizana uPF lingathathanga zonke izihlalo edalela eParliamente kanye lezamakhansili elizweni ngenxa yokusebenza kwalo gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Ukungxoxo ayiqhubele Studio 7 uMnumzana Mpofu sichazisela ukuthi kungani esitsho lokho.
Abantu lokho besinika amandla ukuthi sibuse siye phambili. Isindawonye izana uPF libandla labantu kasobandla lomuntu. Kuthi mina laba basingathi bayasishola bakhuluma ngama individuals kodwa abakhulumi ngabantu. Abantu yibo abathi senze konoko. Ngathi yidemocracy yakhona. Kodwa ubona abantu besesabuka emncintanisweni ungathi ufuna ukuwina irace ubaleke uterai ngiyasengigijima sikhathi ukhuluma ukuthi izidwadlo zami azotshwaka kuhle heyi amasokisi ami adabukile. No, zama lawo engxawu zakuyazi kuyi-right ngelinye ilanga kodwa ungabiseli izifiso zabantu emuva. Senza izifiso zabantu. Yonke into eyenzakala elokhuzeni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila. So singawesti isikhathi. Abanye bacanta engxenye bazawiniswa kutshona bekhuluma emafonini bekhulume elokhuzeni emaredweni. Ukuwina kwakho kusebantwini. Mina yabona kangidliwa phela ama-elections ngokuthi ngihlala labantu enyama endlovu ngihlala labantu emguze abantu bayangazi nxa ngiphambanisa bangitshetha hayi lapha mdala sulahlekele indlela na yikho ukubusa lokhu not ukutshona ubusa ngamailokhuzanaku-intanethi ukhuluma manga.
Sibona ukuthi ibandla lakho linqobile kobulawayo ngemva kweminyaka eminingi ubona kusenzakalani kusasa laphana bazatshona bebuyela.
Silomlando thina njengoba sinqobile sokumele sitshengisele abantu ngathi vela adi bengazake basebenze lathi okweminyaka engu-15 or engu-20 bevotela ibandla eliphikisayo. Khathesi sekumele babone ukuthi thina siyenza njani okuhlukeneyo lalokho kade bekwenzelwa yilaba abanye abanganqobanga. Mina ngizibona silomlando omkhulu kakhulu ukuze sisuthise izifiso zabantu. Izifiso zakobulawayo zinenge okwedlula kwezinye izigaba ngokuthi ibulawayo ama-factory savalwa. Ibulawayo izinto zinengi ezingathi sezivisele themba labantu emuva. Kodwa uzezwabona laba abaphikisayo besithi hatshi izanu PF izanu PF le constitution yayo eyitshengisela ukuthi sifuna ukuthuthukisa njani isizwe sakithi ngomnotho. Bona ade belandela i-constitution adi khuluma ngokwabo laba abade bebavotela. Kodwa sekumele sibatshengisele ukuthi thina okwethu kade sikukhuluma kuyasithuthukisa njani. So silomlando omkhulu kakhulu njengeparty.
Bandla lakho lizangena nini enkayi ebhinga lewangi la kuwo wonke amakhanseli sesikhangele emathebeleni?
Enkayi sikhona isaluza eyodwa i-constituency siyayisebenza bayakwazi ukuthi siyisebenza njani. Ngake ngayingenela but ngaphuza ukungena khona ncedisa i-candidate yethu kukhetho oludluleyo kodwa azange ziphumelele nisakuvuma lokho ukuthi yi-democracy yakhona. Ebhinga kulobunzima kweqiniso kodwa lakho futhi sisazama ukuthi siqale silungise ngakithi phakathi kwethu thina singakangeni ebantwini ngokuthi abantu labo bangalibona lezigwenxa bagcina sebephambana ingqondo ukuthi kade abantu laba baba izigwenxele zivela nga. Kodwa konke lokhu sizama ukuthi kulungise singakatshela abantu ukuthi sesingenile. Ewange lakho futhi sayawina iwange West, kwasale zimbili lazo zawina ingxenye abantu babebone obunye ubulokhu zenu izigwenxa kithi, kodwa sizazama ngemizamo yonke ukuthi sibatshele abantu ukuthi hayi thina simele abantu. Yikho abantu besivotela abaningi ilizwe lonke. Icholocho sesiyithethe libonile ukuthi izimange esenze icholocho. Inani labantu ade silabo esasilizuzile ekhetho lwadlulayo lolo ka-2013 luphindwe kabili le ngxenye yelokhu yabantu ukuthi sibe over 11,000. Ikanti kuqala sesikuma-3,000-4,000. Ukhangela ukuthi abantu nxa sikhulume labo sabangenela sakhuluma labo abantu bazwisisa. Injongo yethu ukuthi sisuthise abantu, bafuna amanzi, bafuna izikolo, bafuna izibhedlela, bafuna imigwaqo, bafuna yonke into, izinto okumele sizenze kathesi. Sekuzaba lula ukuthi sisebenze lama MPs amatsha abakhethiwe kathesi ukuze singene koBulawayo. Kuqala kade kunzima ukungena koBulawayo ngokuthi i-council asoze kuvumele, ama MPs asoze akuvumele. Kathesi secholotho ngiyahamba, akula muntu ozaqalisa ukutshela izitori. KoBulawayo ngizangena kathesi, akula muntu ozangitshela izitori. Ngokuthi sesisebenza ngohlelo esihamba ngalo kulandela i-constitution yethu le-party manifesto esavumelana ngayo.
Lo umnumzana Obert Mpofu omela isigaba semgoza edale lephalamende njalo engumphathintambo kahulumende wabona ngemota zokuhambisa eyisiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7. Umeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Bethnico Bebe uthi umumo wendlala mubi ngamandla esigabeni sakhe ngoba izakhamizi azibanga lesivuno esihle lonyaka. UBebe utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi akula manyathelo akhanyayo athathwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba.
Uhlupho nje esilalo njengabantu beZimbabwe ukuthi kasila hulumende. Silabantu abangakhangelanga ukuthi abantu beZimbabwe baphila kanjani. Silabantu abakhangele ukuthi lanxa abantu bangaze balambe bafe akukhathalekile. Kambe shuwa kungaba lo hulumende ongathi yena unguhulumende oloqotho ohamba esiya e-United Nations ayecela ukuthi i-United Nations imncedise ekhethweni. Abe sesithi e-China iye banika amarayisi, kunikwe irayisi 2 kgs ngomuzi. Khuluma ngehulumende ozabakwazi ukuthi kufanele ukuthi abantu nxa sebelanda belamba besifa. Aye e-World Food Program ayekhuluma iqiniso ukuthi sokungehluli ukuthi ngisida abantu bami kwenzeka ukuthi bafidwe, kodwa kuyamehlula uhulumende khonoko. Sikhuluma ngohulumende ose-Africa othi yena nxa kuthiwa kufuna ubukhokheli kuye kuthiwa i-Africa ikhokhelwe ngumuntu one-91 years old.
Edale lephalamende liyake liluphathe yini lolu daba?
Ludaka olumqoka ngoba akula MP ongasukuma namhlanje, whether ungu-MP weZanu, ungu-MP weMDC ongasukuma uvule umlomo ukuthi kweyakho indawo abantu bayasuda, abantu abangakhangelelwa ukuthi balambile. Angiboni ukuthi ukhona u-MP okhona ongakukhuluma khona. Umende weZanu PF ngokuthi engamtshela khona ukuthi esintwini sakithi siyazi ukuthi umuntu uyazalwa, angazalwa uyakhula, angakhula uyondla. Angondla uyaguga, angaguga uyaphumula. Angiboni ukuthi ukhona umuntu okuzala uPF ongakwazi ukuthi lalapho akhona yibo ulomntwanyana, ulomama, ulobaba, ulokholo. Nga umuntu ezana lapho khona ubekwazi ukuthi nxa ulokhu uvuma ukubuswa ngukhokho ufanana nomuntu ovuma ukubuswa lidlozi.
Lo umnumzana Bethnico Bebe umeli wenkayi South edale lephalamende njalo isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Ikutivana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngihamba lembongi njalo engumlobi oselobe ingwalo ezintathu zesikhalanga umnumzana Ntando Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo Ntando.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli njalo ngiyabingelela abalaleli emakhaya.
wethule ingwalo zakho ezintathu lapha khona ngapho ePlumtree ngolwesihlanu ugwalo lwakuqala lulesihloko esithi iyalila hwehu kuchoni
ukuthi yalila hwehu kusho ukuthi ikhalile insendlu yesiNdebele ugwalo lolu luzinkondlo eziqoqiweyo ezingamachumi amabili lesithupha lukhuluma ngezinto ezehlukahlukeneyo mayelana ngolimi nempilo nabantu besikhalangeni yikho ke njengoba libizo lalo kuthiwa ikhalile insendlu nje ngiyenza umsebenzi engibona ngani ngowensendlu wokubika konke okuhle lokubi kanti njalo wokuthi ngikhumbuze abesikhalangeni mayelana ngolimi lwabo njalo nangendlela yabo yokuphila.
Ugwalo lwesibili uthi wena imihodzi yebungwa ukhuluma ngani lapha?
Ukuthi imihodzi yebungwa nesiNdebele kutsho ukuthi inyembezi zomona. Lapha ke lolugwalo lungumdlalo wokulingisela idrama luphatha izinto ezehlukeneyo ezimayelana ngempilo yesikhalangeni kodwa ke ukuthi inyembezi zomona kuyisehlakalo ke esisuka sibe khona phakathi kwalowo mdlalo ngenxa yomona wabantu ababe bekhangele abanye ngamehlo angayisiwo benze begcine sebesenza ukuthi kube le ndaba ezingamanga ezimemethekayo zigcwala ngalabo bantu.
Elesithathu uthi wena makungulupeswa kuyini lokho?
Ukuthi makungulupeswa ngesiNdebele izaga. Lolu lugwalo ke olumumethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa nezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo izaga lezi ezisikhalanga namazwi yawo ahlakaniphileyo.
Ule nkondlo lapha uthi wena apa matongo umbonakene asizweni inkondlo yakho ngamafitshane.
Apa matongo umbonakene wahagwa nemoyo wangu. Unameko machena sekhanga zakubo kwa nendongo. Gandalo venengela sevula emabilila. Unkwabile nswanja bakwaka ivisa. Eka mwemetela meko buchena nkaka we molombe. Mbili mbako inongo lesabasi. Unopenyele la senyonje ndala hanga. Nzipo wayo aninga ulewe kwa vaku indo etukana. Ndiye wakagwa ne moyo wangu. Unotamba ukavilila vula angwazo wangu. Gumbo lilepa atamba ndo figama ndika puta mavu. Unopala mapapa mwebabana weka umpe vula nele ngulubi.
Lapha ngikhuluma ngentombi ikhalangene ngiyikhethileyo yikho ngazithi apha matongo umbona ngithi ngike nambona nje bese ngichasisa ke ukuthi ubuhle ayibo bona nangendlela angithinte ngayo enhliziyweni ngike nambona yini ukuthi unjani njalo ngubani.
Asizweni le injalo lapho othi khona anditotukana.
Dumelani. Ndihwehu yebukaranganyo nyimbuya isingahle danilila mimale zvakanaka nezvivi. Ndozvisapasi mberi kwemakombwa ebuhegwe bukalanga. Makomba lumene makomba kadze mitunhu yechava chamambo. Mundi adzimezeve handitotukana. Ndahane ndevo yandipanda siku nesikati. Selonda linomela pamagala hongwe enuola. Kutolika lumanga limwange pakati kwevanhu koila. Ndohisa ndevo inolizana nebuzva vanhutana vakakuvungana kuti vamiridza pesu ndiani pasina mwana angasundikwa kubhatisa honi. Mundilinge kumeho handitotukana.
Lapa babankomo nizama ukukhuluma ikakhulu nabadala nabakhokheli basesikhalangeni. Ngilwisa ukuthi nje ngibatshengise izinto eziningi-ningi ezibonakalayo kanti kungekho engikubona kumbe sikubona kucacile kahle. Ukuthi bona bathini ngakho mayelana ngokulahleka kwesikhalanga namasiko aso. Yikho ke lapha kuyindlela yokuthi ake sithike thina njengamakhalanga sizinuke amakhwapha.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ntando, njalo sikufisela inhlanhla ngokuloba kwakho ngengwalo zakho. Siyabonga kakhulu.
Nami ngiyabonga kakhulu Ntungameli, ngiphinde ngibonge kakhulu nabalaleli emakhaya kanti njalo ngibakhuthaze ukuthi isikhalanga njengolimi lethu asiluphakamise njalo sisondeleni sibambaneni sibhale ingwalo abantwana bafunde. Lumnandi kabi lolu
lwimi. Sipotelekwe linopotelekwa likabe dope. Gule njelele linokumbiwa hwehwi kambalumbo gwehana. Linokumbiwa manga nloveka lova maile. Kukalova musikwakwa nemusavasi. Linokumbiwa vana vekalova na nenungo dzembwe. hongwe hulwino kwizimo
ka belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lontando Dumani yena oyimbongi njalo ongumlobi wengwalo zesikhalanga asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile inkomo lilale
imbongi ke leyo umnumzana Ntando Dumani obexoxa lontungamile inkomo kuhlelo oluphathelane labasakhulayo ngesizwe ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi unyongolonkomo
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulavechugi, Pakeza Mokako, Abayebekeza Mamanzi, Unzensundi Abensundu, Kaluwe Sizibasa Serodisia, Unziamante Bele, Ea Kupaba Mshabe Sizibeni, Zapu Lugute Linkabe Zasitunga, Buluko Elendo Teyotwa, Eliko Alichum Lamatota, Ichuveli Mtope, Ela Kisi Lege, Washali Mkumbazana, Weno Mpum Koti, Wanga Ushalam, Oaf Linkunda, Wasineli Zikau, Patuchumbilo Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elo Mileyo, Unang Nanga, Mtazana Mwaiswe, Upunu Gabe Mpete, Obuda Wayo, Hamdina Pasla Pesulu, Kantu Sentu Zewon Konjane, Baye Zizweni, Umahamba Yedwa, Ete Binto Ngayake, Abayebe Hama Namabucho, Eka Tenge Kanunu, Ama AK-47, Umtala Wetu, Umafufu, Unyongolo, Umkabuho, Ulinda, Uembaba Salabe Ninda, Unduna Nkulu, Fosi, owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi ulukhulu luyeza eRhodesia yenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafula kufa libalele wahlangana lembila zithuthu Smith hawu indiza mthini eVictoria Falls ophuma uGeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mkabuwo ayikho enye inkunzi engihambisana lawe eAfrika kulikhawe lamakhawe nyongolo Ela kotama, ingela nqebe emhlane, umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engaphulwa ngabafukazana athi azama ukuyikaza amabhunu ayehluleka
mkabuko walethe ubuthulezweni walethe inkululeko walethe ubambanezweni mkabuko sekufanele simbongeni sonke
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulavechugi, Pakeza Mokako, Abayebekeza Mamanzi, Unzensundi Abensundu, Kaluwe Sizibasa Serodisia, Unziamante Bele, Ea Kupaba Mshabe Sizibeni, Zapu Lugute Linkabe Zasitunga, Buluko Elendo Teyotwa, Eliko Alichum Lamatota, Ichuveli Mtope, Ela Kisi Lege, Washali Mkumbazana, Weno Mpum Koti, Wanga Ushalam, Oaf Linkunda, Wasineli Zikau, Patuchumbilo Asentumbane, Heta Selmanzi.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Ibandla leZANU-PF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokhu belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Kweziphathelane labatsha sixoxele mbongi njalo engumlobi umnumzana Ntando Dumani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi lingakhohlwa ukuthi umhlaba lamhla unanza ilanga lokuqakatheka kwabobaba iFather's Day.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.